Uyazi ngisefolo silapha izolo lanamhlanje. Kuchisa lokhiyana ukuthi khona amafriji into eziqanda sakwanisa ukugandisa emafrijini ngoba ukuchisa kwangikhona lokhiyana ukuphathi kuphezulu kakhulu abomkhathi bathi around 43-44 degrees. Nanxa phandle uhamba uhambeki ngokuchisa umoya obuyayo ngani kubuya ilangabi lomlilo. Osekusethusile ukuthi kambe kulezi kulomnyaka sikukutsha abantu sikuphele sibulawa ukutshisa kule ndawo. Nama-tourist phela setshona ehlezi kumbe kungapha amalonini abahlala khona kuwokeke ukuthi bahambe bayebona phela imfuna amazambezi ababona khona bahambe abayehlulekayo ukuhamba ngokutshisa. So indawo yakhona ichisa ukuthi vele ayivakatsheki kulezi nsuku, angikwazi ukuthi uhamba njani.
Izulu ke selike lana yini kusukusela umnyaka ophelileyo?
Izulu like la kuya lafefeza liqalisa kubo November, angani selibuyile abantu banye bagijima bazama ukufaka imhlanyelo phansi. Lahamba lahamba alizange libuye sana sokuchile emasimini ku okunokwalinywa kwehlule kukumila okunokwakuthetha ichance kwamila sokuchile ngelanga leli ngoba ukunokuphuza kwalo kubuya ngoba ungakhangela uDisemba wonke akuzange kube le izini sefezo noJanuwari kathesi okunje sokuchile khukhu emasimini sokuzwisa ubuhlungu. Abantu ngoduba balabo belahlekelwe zihlanyelo sebelahlekelwa izifuyo ngenxa yendlala amaganga kalatshani akunangazulu akwizulu phela ileli lethu ukudla ezifuyweni ezinyamazaneni yikho lapho kulobunzima khona kakhulu.